So we seek out this end of a VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kugwelelana lohulumende kapresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edale lephalamende akwelebhilithani athi kakumelanga umongameli Emerson Mnangagwa anxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan, abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uqalile namhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi weZITF International Business Conference oqoqwe yinkampani yeZITF imanyene leNational Economic Consultative Forum. Ngolwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yinkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezethi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezethi ITF, unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kamongameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeyinyaka nje sake sibe khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisa sana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenza ukuthi labaphandle bafuna ukwenza amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani, iyangaphi, amathuba akhona okuinvesta kuleli lithi lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengesithi Zimbabwe Media Commission sikwathele ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyezimtrade.
Ukubumba kusithela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo, sikuthise, sikubumbe, sikuthise, sikubhenze really sikhole sikuthola kwampala, even though sometimes what but siyakuthola something kwampala ngoku esikubumbileyo. Lezimtrade iyasincedisa ukuthi isincedo kumabhizinisi ngifike for example ngasifuna i-sport ayakuthi i-sport because it's a
thing. Elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. Umnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le waninga lilifundela ukwenza izicathulo. Thunga impathi kulo titshe oncedisayo engidingelwe yisunguye oncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe, umnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbukiso wamabhizimusi owezHITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamashumi amabili lanye abukisa lonyaka lamankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo bezHITF bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamashumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ezHITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentatheli izindaba lamhlanje embukisweni owezHITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badonsa nzima ukuze baluphuthe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program, therefore because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish it to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku i-Tex Expo Hampson e-NAST American Space kobulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi insuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF Imanyane? Labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa laba kumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lomhlangano we-Connect Africa Symposium ozangenwa njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, i-EU labo somabhizimusi abavela emazweni womhlaba abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo weZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica Mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edale lePhalamende akweleBhilithani awe-United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela nokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skada okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke uNxusa Mnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi kusobala ukuba uMnangagwa akamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyaveza ukubana kwele Zimbabwe kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke akuconstitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu. Ungakhangela ukubana ke mabadlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatshena abahlunyezwa ngokulumente, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okujuzelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla lezaphu othi kusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa ngurhulumente weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emmerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni, ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labomnangagwa labo. Bonke bobabili asilandi lokuthi namhlanje bazondelene, abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabeli ucingo. Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Bakuthomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano lamanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva kokubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshiko zombusazwe womnumzana Jenifani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusese kuningi eleZimbabwe okumele likwenze ukuze lithenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwele Ngilandi kazikho kugwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom Old Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayinela incwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blesto, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hayne, umnumzana King Johnson, lomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamhla kulandela ukuxoxisana okujolileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise eSudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacobongula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecobongula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu njengabo UK labo US bona bahle bangena khona phakathi lokuzene khathumba bathatha abantu babo besebenzisa ama military operations kodwa amanyamazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana leborders eEgypt ukuthi bevule ukuthi bebuye lemakhaya nga abantu bese emumena njengalo khona these Egypt ngibona ngani usizo loba yiluphi luyasiza and ngilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile
ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa nguhulumende weMelika
hayi isithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvela ezwa kuzwekazi leAmerica angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi ukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiator lizithembile kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi ngoba izona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuca abantu ukuthi bayixoxisana nxa kusese lomunye obona ngani anganqoba kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi yancintise okwehlandla lesivili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokugqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula 1982. Yena uthi uqinisaka njalo engabusa kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa sesungule uhlelo lokuhlala ukuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzele ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RTC ekela eZimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zelo ongasakhulumekiyo ngoba sikhuluma kanje ngathesi udinga ukuthi uzibe le 2000 RTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama 200,000-300,000 kuyakutshengisa abantu imali abayiholayo vele imali engabahli ndawo. Into ehluphayo ukuthi uhulumende sama ukhonsalayekalaleli sesikunanzela ukuthi jo imali leZimbabwe iphela amandla hlathi uhulumende akuyimise kancane ususebenzele imali yemzini ukwenzela ukuthi abantu bancediseke usolungza leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies ase-arrigt lamithetho ezanyethi ukuthi ivupha uhulumende ngalaleli kodwa kathesi kile hayi abantu bezimbabwe sebeyigcini.
Akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphumilanga lisiyatshona ibuyenye iviki iphele kubuye inyanga yonke. Umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kathi sisebenza abaningi bahlangane bandantambami sekhona ngkhaya. Ubane bahamba ngenyawo bale ntoba yentoba isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bathole ukudla kuba nzima. So eqinisweni ukuthi abantu baphila njani abaningi bathola sebetshayisa labana umntwana zama ukuthengisa amatamatisi omnye umuntu ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezokuthi kuthiwa amabhele lezi zizosebe zizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bezimbabwe baphila okuthi kungaqhubeka kunje sibona ngathi abantu bengagcina engqinyeni sebesenza umsebenzi owaqhithakali yo-100 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi uSibindi usuke ku-factor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo kuyaphandeka kumbe vele ukuchitha isikhathi lokho.
Eqinisweni akuthandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abaphandayo kathesi inumber zabo zizisesavini abantu kunyaka sebekwenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idole ukuthi athengise kwaleyo langa njalo abanye sebelethweni ezitaladini ngoba endlini abahlaleki abantu babalekela ukuthi babe besebezindlini bezicabange eziningi bekuba ne-stress babaabane emgwaqweni abaningi ukugojisa eqinisweni abasatholi kuzobale bawuthole kodwa uthi ukuthi hayi mali amiyedina le ukuthi izimpahla yabantwana ziwelanga la abeqinisweni abosijadisi and ukuthi ngokuthi uhulumende khonokho sinitshela njengesizungenelisebenzi kodwa ungathi kaboni so hulumende ongalaleliyo kodwa siyakwazi ukuthi xa usezebhoda hales umongameli welizwe esithini as a listening president kodwa-ke sukengake zisebenzi ayikasilaleli because sikhuluma la everyday ukuthi akulanto eyenziwayo
khona vele izisebenzi zisahola emsebenzi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngokuningi bawo besiyakhotha ngobana ma-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezoba ma ufinkela ngapha ngapha imalini yamesejiyethenga kusela mani ngoba eqinisi wona kubanye sekutholi ukuthi khathesi uyahola imali i-RTDS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi ikhe imali yemzini ngoba yiyethengayo so eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ingxenye vele lesa-$100 ngokuningi bakho xa usilithintela ngapha emalini emzini pho umuntu uphila njani $100 yona vele kuze ukuthenge imali ye-rent i-room eyodwa umntu yena bafuna ama-$60 i-room eyodwa so kuyakuthengisisa abantu bezimbabwe baphila nzima njengeyisebenzi
imijova la iyabiza
imijova iyabiza kulo muntu ezintela abaa-counterpart esithi yena usebhadale almost $1,000 one way e-counterpart lekhatshana into kuselelitsha uthi ubhadale $1,000 one way so means engxane sekufuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazoneziwantanezilihamba ngenyawo and sizenenzela amasosa asithathe abantu bayatshaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezindlela usuku abantu bayathathela impahla bayatshaya abanye bayanyasa kungenxa yokuthi abantu bezibaba khona betshaya into engelayo ngoba bazafika sengela nto bamtshale khona ukuthi warungela mali.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gift Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisiyo ukuphutha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacubungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana atshiya izifundo eZimbabwe ukwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo lwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalenhlanhla babefike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlale eLower Gweru uthi kulezi zathu eziningi ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure yokuthi bebebona abanye belotsholwa enemisesali. Ama-beliefs lama-doctrines e-society ayenza ukuthi abantwana bona la begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathabeleland South.
Kusasele nkolo leyana eyokuthi umntwana oqakathekileyo ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma-community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lo mntwana oyinkazana amathuba asekewaphiwa asefanana.
Umqeqeqeshi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo, uMnumzana Vusumuzi Mahlangu, uthi uhulumende ulomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Okunye kubangela lokhu ke imimango ehandwayo kuyiwa esikolo. Yathola ukuthi izikolo eziningi zikhathana, so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike ezikolo, whether umfana kumbe uyinkazana, kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Tawungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo, kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachada, imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethi ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University uMnumzana Mvulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya, hayi le nto iyasilela leyo, mina ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ngaba lemisebenzi, imisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphela ngoba kuthiwa kumele umntwana esikolo kuphela, then bazimisebenzi yale abayibona engcenye abo teacher amapolisa ephela khona apho, abakwazi imisebenzi mnengi abangayenza empilweni zabo.
UNdlovu uthi kulabanye obenkolo ezitsheleyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba ayekwendiswa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba namabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines, amajekiseni, kodwa uhulumende ungenele lezi nhlanganiso, amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo, kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khonokho ukuthi umntwana hayi kaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele phalamende uNkosikazi Lindiwe Maphosa uthi idalele phalamende lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube lemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, kodwa abanye bakuleleka bathatha ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtungameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Usungulwe namhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela ePhalamente aweBhilithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwanxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi ningakhohlwa ihlelo lakusasa ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.